hayi ngiyabonga umbuso wakho omhle kangaka indaba nansi ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu engicela ekuZulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni
ibandla lona limi njani okwakathesi kakhulu sibona kokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla
akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka-2023 lapho esesiyakuyabhuqa khona izanu umi njani ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka yebo naye ukhona sibili kwakuyi-lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuZulu njalo uZulu laye uyaphendula and isibonakaliso ngokwenzakalayo e-Cape Gold ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi laba lungiselele bayirejista njengamavota so izani kwabethusa khona khwana so khonkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda thina sihamba sibhampisa amaqanda ekareni njenge-tennis ball ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlo abomvu endabeni yebizo ibandla le-MDC libandla likaZulu ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluzwe lemigoqo meliyezwe ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba upresident wethu advocate Jamisa hayi ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo-2014 Congress yethu ubaba umuyi udokotela uTswangirai wayenguye upresident wethu esaphila kwavunyelwana kucongress ye-MDC ukuthi ngo-2014 kakuhanjwe phandle kuZulu kuyebanjwana phandle bonke abalembono yenguquko sithi nxa sesibambene sibe ngumuzi omkhulu i-big tent ngesikhiwa senza njalo sithi sesiyimuzi lo omkhulu onjengowesithenjini sesisiba amabandla abona bona singaphathisana ekukhiphini laba bahuquluzi bese sibambana yikho kuzalwa kwe-alliance sengitsho njalo kanti ibizo esilitshintsha yiliphi mina lokhu engazalwayo ngathi kokhola kwangena amanye amadrink atshiyeneyo ozibani 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 ofanta opepsi wobani bani anzange ngizwe ucoca-cola etshintsha isithi ikhoku lyani esembhodleleni namanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona i-cochlear so yethu nxa ibizo naleli lithi MDC Alliance kumele litshintshe uZulu uzasitshela ukukwenza.